Okwenzakaleyo ukuthi abantu ikakhulu eSoweto bangene ezitolo zalabo abavela kwamanye amazwe, ikakhulu izitolo ze-Ethiopia, bathatha khona impahla. Isizathu salokhu ukuthi labo bantu bathengisa ukudla osoku-expayile. Kodwa ke into esimangalisayo ukuthi nxa bethengisa ukudla osoku-expayile, kungani abantu bengena bethatha igrocery leyo behamba la ezindlini besiyayidla? Kutsho ukuthi kukhona ubugebengu obukhona. Namhlanje emini sihlangane lezalwane zase-Ethiopia endaweni okuthiwa yi-Mayfair, lapho abacathe khona sakhulumisana labo, sizama ukuthi sizwisise ukuthi kwenzakalani. Basichasisela ukuthi babaxotshile lapha kade bekhona eSoweto, bathwala impahla zabo babuya lazo eMayfair. Khathesi nje sikhuluma, ndinde ukuthi singene umhlangano lalabo ababuya eBangladesh, labo abayibo abaphethe lokho esingama-spaza shop, ukuthi sizwe ukuthi bona bathathelwe, isizathu sokuthi bathathelwe kumbe kuluthwe izitolo zabo isizathu yisini. Kodwa njengoba vele sekukhona ezindabeni kulo daba lokuthi abantu bema-spaza shop bathengisa ukudla esokubolile kumbe osoku-expayile, yebo ye bakhona abanye abangabe kuthengisa. Kodwa-ke thina esingavumelani labo ukuthi abantu bathathe umthetho bawafake ezandleni zabo. Amapholisa, ama-health inspectors, yibo kumele bayenze lowo msebenzi ukuthi nxa kukhona abathengisa izinto ezingekho emthethweni kumbe esezi-expayile, abantu labo babotshwe.
Khona ukubangela ukuthi bathengise into esezilamalanga esedlule uku-expire khonokho, kuyini kahle kahle?
Asikwazi ukuthi kuyini bethengisa ukudla oseku-expayile. Kodwa-ke nxa sithi siyaphenyisisa, sithole ukuthi amanye amashophu babatshela abantu abazothenga ukuthi hhayi, lokhu sekwe-expayile, mhlawumbe maybe ufune singathi na ufuna ukuthenga uchago lolwana lwempuphu, bethi hayi, lokhu sekwe-expayile wona ubusuthenga ngoba intengo yakhona iyabi phansi. Ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi lapha e-South Africa abahlala emalokishini, abahlala emkhukhwini, bahola imali ephansi. Abaningi bakhona baphila ngama-grant, bese bebona kusiba ngcono ukuthi bathenge lokhu okuthi intengo yakhona ephansi kakhulu, ngoba lokhu kudla ekufayileyo kuthengiswa ngentengo ephansi. Abanye futhi abantu bayathenga bengakwazi ukuthi lokhu kudla kwekufayile, ngoba uyathola ukuthi vele amashophu lawo ahlala egcwele phakathi. Kodwa-ke ayisibo bonke abathengisa ukudla okwesifayileyo. Ekuseni-ke sikhulumisene labeZimbabwe labo abalezitolo lezo, esikhulumisane labo abanye abaseMpumalanga Province, abanye abase-North West, bathi bona bebengabi lalo uhlupho lolu, kukhanya bona basebenzisana kuhle le-community.
AbeZimbabwe-ke bakhona abalama-spaza wona labo abangenelweyo bathathelwe impahla?
Asikezwa ukuthi bakhona bathathelwe impahla, kodwa esikwaziyo ukuthi bakhona abalazo lezi zitolo. Khulumisane labanye ekuseni ukuthi kambe nxa bekhona kuyini uhlupho abaphakathi kwalo. Basichathisela abambalwa esanelise ukuthi sikhulume labo ukuthi hayi, bona kakababi abalalo lolu hlupho lokuthi bangenelwa ezitolo. Yikuthi enye into esuka ibe khona ukuthi nxa mina ngiyisizalwane saseZimbabwe, ngoba kunzima ukuthi nxa ungasangikhulumisanga kumbe ubuze ukuthi mina ngibuyapha ekhaya, abantu basuka beyokuthatha ukuthi vele isizalwane se-South Africa, ngoba umbala wethu uyafanana. Kodwa-ke abaphuma elizweni lase-Ethiopia mba baphuma e-Bangladesh bavele babonakale ukuthi asoma-South Africans, ngoba umbala wethu kawufanani. So kusho ukuthi kwakwenza ukuthi kube lula ukuthi kuthiwe hayi, lona asowase-South Africa ngowe-Bangladesh, lona asowase-South Africa ngowe-Ethiopia. Kube sokusibala ukuthi babahlasele, kanti-ke njalo futhi lolimi abalukhulumayo lulimi olungaziwanga abantu abaningi be-South Africa. Bese kuthi thina njengoba sixoxa khathi sixoxa ngesiZulu, kuba nzima ukuthi umuntu atsho ukuthi wena awusosizalwanisa lapha e-South Africa.